Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa msakazo omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lweInternational Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni babikwa beyibo abalegciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
These 16 days of activism against gender-based violence is told us as minutes in Zimbabwe. Ngoba nangu kulo mkhuhlane ekhorela ukuthi mkhuhlane ekhorela lo ulethe ukuhlukumezeka ikakhulu ngoba ukuhlanzeka ezindlini kudinga amanzi, amanzi kawekho. Sesikhangela ngokwemthetho, okwemthetho yebo nangu siyabona uhulumende lokho ezama ukuthi kube le mthetho evikelayo. Kodwa le mthetho ngisho futhi ngenhliziyo ebuhlungu kakhulukazi la ngokudana ukuthi yebo kambe ukuthi uhulumende kayekeli ukuthi wona letha ama-policies angala funding anga implementwayo ngani ngoba ayize lokuba yize le kuba liphepha nje laphana bese kusilawa abalutshwane abayenelisayo ukuthi bavale kumbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela kumbe ukudlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazane akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi khona singakhuluma sibi sama police ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezingaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi beli police ukuze lithole ipolisa uyabuhambe uma ngomude kakhulukazi njalo iphosela ngkhona yabo ngoha umele uhambe ukuthi uyelilanda. Cabanga nje nxa ungumama usethe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandela le police. Sesikhangela kwezindawo uthi salanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ayekuvikela. So imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender-based violence ngoba singakhohlwa khona pho kuthona singaqapheli kakhulu ngomama kuphela i-gender ingaba ngenziwa ngomama kubobaba udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba udlakela nje ezindlini uphela kwalo. Sibona ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnetho zingazinzanga akula kuhlaliseka ngabantu belambile.
Sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyino ngakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho.
Uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi social protection and social security yabantu. Ananzelele ukuthi lo section 51 of constitution ukuthi right to human dignity. Wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha. Kodwa lesizotha sithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezozokhaliseka kuhle kasikho.
Unkosazana Makoto ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana. Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu, u-Allen Marashe loTina Shegwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe. Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini le-Nasti kwaBulawayo, umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi, into leyani isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamasingane awuhlonitshwa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sifunisa ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afodeka. Ama-students afunde ngela kwesaba. Manje nxa kuyithi esilela leyo nto mise kuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abe ngasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi thina yithengizabakhulula. Ukuthi kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusiphathe kukuthiyo.
Amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students lababotshiweyo abangu-8 bangkhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from Nasi, Umat University, Bindura University, Lupane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifunthi ku-SRC e-UVET kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinasi layo izanjani izawina lase-UVET lapho. So ba-treated that basis bawe-disqualify ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections lawo ngoba bebebona, I'm sure bebebona ukuthi since izinasi liwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UVET lapho.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa?
Kareti sizwe de ngrilis and bail iVeti sirelegistedi sisekekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now. So see they are ready, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini le-Nasti kwaBulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumilane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibizakhulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kude i-Israel layo ikhulule izibotsha zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kwezemaphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS. Olo National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu, labathelelwa leli gciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababayengabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV are in Zagala Igakulu in Mantombazane. Bigenge, Navantu, Avaviles, Mali, Njalu, Sambi, Egus, Attending as Patigas, Igakulu, Avantu, Avanging Avotigit.
Wabesi Lisa, Unuve Utik, Wanele HIV, Pahega Kulu, Wabale Minyaga, Esugela Wangamachumi, Amatatu, Lanshanu, 35, Gusia Wangamachumi, Amashanu, Lanshanu, 55.
Nawuthatha ngutheni yi-age group sebephumule ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Isimo yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazane behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhla ka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matete lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulisana legcikwane leHIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sethandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube nemedication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa ezama-statistics le-background ukuthi nantu hlupho lukhona, abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngumkhuhlane we-AIDS kade kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi, inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uzulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Nginele Studio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CCC.
Kona bekungathi kunzinyana kodwa isibindi engazinika sona kubona ngimutha ngiqale ukungena okuba ngumkhokheli yongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona baba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ngisele ukuthi ubaba nobemama sabantu abathileyo ukuqathi baningi bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba lolo lusekelo olukhulu kakhulu ngisela kubulawo sibindile kuthokozelela ukuthi kube lomuntu engumama obamba sekuthiwa lithiwa ukuthi ivoteda sesihlimba bathathu ngaba nabo baba babili nabangini ukuthi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizikele kumikele lonto funa nje ukuthi sodolobho wakoBulawayo ngumuntu wesindisa esibona kube mpinele enkulu ukuthi imisekelo wakhe yabe ngumuntu owesazana ngokuseleka kwenhle kwazi nzima ukuthi sisekelani njengapho ngoba omama wakathethi ama-councillors athethiweyo amileyo ngoba angenaba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamaphako nxa sihlangene singe-12 so khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengifika kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa kodwa ngokuseleka kwenhlanhla sehlulekile ukuthi
seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hayi? Kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla usandile yena ukubamba ngayiphi indlela. Isikhathi sithola sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungile ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibe kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyafandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi ukuphiwe. So ngalesi sizathu sekufanele ithembeke ihloniphe laba abayibo abakuphephile bawunika lelo thuba. Bese kusehlula ukuthi zigabaneke kube lezinqumo ozithatha ukukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange basele inhlanhla yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisungulayo uthiwa ebhulini lazebozi center from 2001 kuzizekusele isikhathi bengisebenzelayo nginesana namantombazana nabafana nakwangendlela abasiyelayo ngizisane labadelini labagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokubulawa phocesi resenza sesithi ngingumsekeli kwethelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngiyenelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke ujikelele hlangana nabakhokheli bonke abakhona zisakoBulawayo. Kwangisondeka kakhulu ukusebenzisana nomasipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo zezihlekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi esokubana ngiyezoma ngithungamele iwadi yengukhansila.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje ukuthi ngiyasaziwa ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni. Inhlanhla-ke kathi esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
lithona njani izilwandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sigqoba lomnumzana Difa wajaphi pangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokuthatha umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo. Yinto enjani le nxa ukhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona engathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana naleso. Ngoba lokhu ngibona engathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi, ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabuzala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabuzala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabuzala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into leyo iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu uzala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambe kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, nabantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye nobaba munye.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi pangodube ebesiqophala uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba u-Ishmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys. Bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postiki, 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 promote amatota, yeah. Oh, matota. Oh, that's a little bit of a chill, my guy, I'm going to send it to you. Yeah, you come to put it in front. Yeah, yeah. Ah. Wana bawa kote kayu baba.
Ngalibonani balaleli, sanibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-albhamu elisha elishisayo liyabuya ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo Slender and Unity Boys elufane amagontena amade komnyambambeni, yikho lapho okukhulele khona ikhesa loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Nikati sonke lesi sakumuzi wethu kangukoshwa mina. Nikati sonke lesi sakumuzi wethu kangukoshwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Tholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Stella and Unit Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasupporta ngakhona, ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Uhlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November walizakithi siyethula i-CD elitha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana, likhokhelwe yiyo leyo i-single track.
Selupane uIshmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe leSlender and Unity Boys. Sibehlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League. Yada Stars 2 Dynamos 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 0, FC Platinum 2 Shesham 1, ZP Kariba 3 Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2 Manica Diamonds 2, Greenfield 2 Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungami linkomo nkololokwana kwamatukandula mwizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.